Sinhlangano sebulawa Progressive Residents Association kasilani lokuthi uTown Clerk umsebenzi wakhe uyangezelelwa isikhathi siyaphambili. Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo. Ungananzelela emalangeni adlulayo sike sakhonona futhi ngomeya layo bezinika idandabula lomhlabathi kathesi uTown Clerk la usefuna ukunikwa nguye futhi umeya lama councillors akhe idandabula lomhlabathi. Khonoko ke thina sikubona kungenkohlakalo embi kakhulu ukuthi nxa abantu bethe bathola ithuba lokusebenzela abantu kabasebenzela abantu hathi ukusebenzisa lelo thuba lokuthi bona bazinothise ngoba khonoko kuzathumela umlayezo omubi ebantwini ukuthi lami nginje senza funa ukuthi ngingene esikhundleni ukuze ngiyebutha umhlabathi because nxa sikhuluma nge 2 hectares asiwo umhlabathi omncane umuntu wabe uthethe sibe sesikhangela ukuthi ngapha emalokitshini abantu bahlala kuma 200 square meters kanti kungaba njani ukuthi lo umhlabathi onikwa uTown Clerk kumbe lo wathathwa ngumeya uyehlukahlukanisa ube sezigameni ezincane abantu labo abantu kazana bathole indawo yokuthi labo bahlale kulokuthi abantu abalutshona kube yibo abathola umhlabathi wonke lo khonoko vele kasikufuni njalo siza kulwisa siya phambili ngoba kuyinto embi uTown Clerk waphiwa umhlabathi ekuqaleni kwakhe ephiwa icontract yokuthi abe nguTown Clerk kanti kube lokuthiwa mbijana umuntu useqhubekela phambili usephiwa futhi eceleni laceleni ngezindlela ngasuke uhlanganiswa lomhlabathi yinkalakade yomhlabathi.
Njengenhlanganiso Dube lifuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu lo muntu osebenzayo ulalulungelo ukuthi athole amantshontsho akhe nxa sephuma umsebenzi. Kodwa thina singakufuniyo ukuthi abantu babe sebethatha advantage yokuthi umuntu usesikhundleni leso. Thina sikufunayo njengenhlanganiso sifuna ukuthi i-council yona ngokwayo ingabe ngezelela isikhathi sokuthi asebenze. But into yokuthi kube lokusengezelelwa lama benefits la esiwabalileyo lapho ukuthi kuzokuzanika omunye umhlabathi futhi kibo Selborne Park lezi mota anti nxa umuntu esebenza uyasebenza phela athenga imota yakhe. Nxa umuntu esebenza uyasebenza phela azithengele umhlabathi wakhe hathi ukuthi kube sokuthatha iadvantage yokuthi umuntu ukuposition ethize ukuthi mina ngingavuka kusaza ngikwenye iposition mbe ngiyokupha umumbu sengiphuma lamasaka ngu-20 kakulunganga khonoko ngoba khonoko kena thina sikubona njenga macala enkohlakalo lokukhwabanisa yona le corruption esikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi asiyifuni but i-council yakobulawayo khanya iyiyo eyilondolozayo njalo eyikhuthazayo.